Iya ngaleli linanzwa ngamazwe atshiyeneyo ukhunjulwa abasakhulayo bakule South Africa abafika phose amakhulu amabili abadutshulwa babulawa ngamapholisa kahulumende wabelungu owawuncindezela apha ensundu owe-apartheid ngo-1976 ngesikhathi betshengisela elokishini lesoweto besola ucuku lwabelungu kanye lokufundiswa ulimi lwesi-afrikaans ezikolo. Ukutshengisela lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Soweto Uprising. Abasakhulayo bezimbabwe bathi bayabakhumbula abafela kucuku lolu kodwa bakhala ngengxaki ezigoqela ukusilela kwemsebenzi, ukudula kwemfundo lokuvalelwa phandle kwamathuba amabhizimusi. Bakhala njalo ngokuba uhulumende kafuni kuzwa imibono yabo nxa ebumba inhlelo zempumelelo yelizwe, kanti abesifazana bona bathi lezo nhlelo kazibanakekeli. Unobhala jikelele we-MDC Alliance umnumzana Ostalo Siziba uthi indlela abatsha bakwele South Africa abalwisa ngayo ubuhuquluzi ngesikhathi sokutshengisela eSoweto kubapha isibindi.
Thina esikufundayo ngokuthakazelela uJune 16 yikuthi njengabatsha beZimbabwe kufanele simelele amalungelo ethu njalo sizimisele ukulwela inkululeko yale Zimbabwe ikakhulu sifunda ke kuHenry Peterson.
Amazwi kaSiziba asekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono yena othi abatsha kumele bazimisele ukulwela lokhu abakukholwayo.
Ilanga le-Day of the African Child lisifundisa ukuthi sina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele sivele sime sivele ezibindi singesabi ukuthi singafa inkululeko yethu yasozibuya, hatshi kumele sivele ezibindi.
Kodwa osakhulayo we-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ilanga leli libakhumbuza ucuku lwabelungu okungamelanga lukhohlwe langoba ngubani.
Hayi, leli lilanga elikhulu, lilanga eliqakathekileyo nxa sikhangela intsha yezwekazi le-Africa. Lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele ukuthi sibe silokhu esincindezelwa ngamabhunu. So leli lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqakatheke kakhulu.
Osakhulayo ophila ngokuthengisa uThando Gwinji uthi yena ukumzisa usizi ukuba isikhathi se-COVID-19 sesenze impilo yabatsha yaba nzima kakhulu.
Kuqakathekile ukuthi sibuyele emuva sibone ukuthi sile progress enganani njalo enjani.
Abanye bathi abasakhulayo kumele baphakame balungiselele ikusasa labo ngokubhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele 2007 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.